Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku 19 ngolesithathu mhlazi ku 19 Mabasa 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili. EleZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama.
Likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaywa kumbe bayahlukuluzwa lapho sebavumele ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba uMnankagwa uthi not violence.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kukhetho luyaqhubekela phambili kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalapha yabo.
Uzathola futhi bona abantu abatho njalo. Singasola abantu sithi abantu banje, abantu besishoneni banje. Abantu bakhona balitshwana bakukhuluma ukhonoko. Kuyakuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impi eqhamuke kweleSudan phakathi kwamabutho alelo lizwe ibikwa iqhubekela phambili kungakhathalekile lemizamo kahulumende welemelika lamanye amazwe eyokumisa limpi. Imisakazo lamaphephandaba abika ukuba indizamtshina lemota zamabutho bezigcwele emgwaqweni kudutshulwana. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili. Limpi iqale ngomgqibelo ngemva kokuxabana komkhokheli webutho kunye lomsekeli wakhe.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesi lithi uhlelo lwalo elokukhetha abazalimela kuhlelo oluzayo luyaqhubeka kuhle lanxa kulokukhonona lapha lalaphayana. Eloba inkundleni yokuxhumana umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Siziba uthi abakwenzayo ikucubungula abafaka amabizo abo ukuze babonakale ukuthi impela labo bantu ngabebandla azisompehla ezizobhidliza ibandla, iverification ngesilungu. Kodwa bakhona abalokhu besithi kulokukhethana ngemihlobo ikakhulu esigabeni sakobulawayo. Kodwa umunye wabasekeli besikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi abathi kulokukhethana ngemihlobo abakhulumi iqiniso.
Okuqala asibazi laba bantu abasebele privilege bahle bayabona inomination list ingakaphumi ingakabangasingakaqedi. Angithi sile four stages. Angikwazi ukuthi ngobani sebesazi ukuthi mbani othiweyo lo uvela lapha lalapha. Angithi abantu babizwa bamema bonke kwathiwa buyanini lizekhetha. Kambe umuntu ongazange ehambe ekhethweni wazihlalela ngkhaya nguye osongaphinde ekhale ethi yeye sishiyiwe. Mbona ngani i-public nomination eyenziwe lo nyaka i-CCC yinto yokuqala njalo ebukekayo ukuthi akula muntu ozakuthi mina ngichiyiwe. Uyathatha ifomu lawe unominate umuntu wakho, iphepha lakho liyahamba liyefika phezulu. Ngabe ukuthi amaphepha laba bantu asekhishiwe siyawaswela. Njalo kusala besebenzise ubaba wesimeni bemngcolisa. Ubaba wesimeni asiyonkomo yomdaka. Kungani bona bengakhulumi laye? Ngabantu abafuna ukuthi sibindane, sitshone, sithethisana, sikhamana, sidivete amandla ethu, sesiyekela izanu, isikolotha, sesibambana sodwa. Konke konke lokhu kufakwa ngabantu abangaso members ze party. Iparty ibizile bonke abafuna ukukontesta, abafuna ukunominate, njalo abanominatewa iparty banominatewa ngisho lama civil society, ama stakeholders, residents associations, ama union, konke konke. Konke lokhu ngabantu abafuna ukuchabalalisa ibandla eselibambe izanu ngentamo. Yikho ke hayi akusesabisi lokhu. Abantu thina sithi umuntu ukhethwa ngabantu. Njalo siyahlonipha izindawo zabantu abavela khona. Kuhle kakhulu ukuthi abantu bakhethwe ngabantu abahlala labo. Azange sihambe siyekhetha eGwanda mbe siyekhetha eMtare. Abantu bakobulawayo, for example, eluveve bazahlala bathi gwaqa bakhethani ngoba thina asilamhlobo, asila race, wonke umuntu ufanana lathi ngokudalwa kwakhe. Ningazi ukuthi labo abathi sikhethana ngomhlobo bakuthatha ngaphi. Thina silibandla labantu, asichumayeli inketo abachabi njengamanye ama-political parties. Thina we are national party. Yikho ke siyabonga ukuthi thina sihlonipha wonke umuntu, indimi zonke, nje lomhlobo womuntu. Umuntu engakhethwa ngabantu asilalo ukuthi nesingaphinda sithini. Sivale ngoba abantu yibo uhulumende, uhulumende ufonywa ngabantu. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ongomunye wabasekeli besikhulumeli sebandla le-CCC. Kunsuku ezisanda kwedlula kuphume imbiko enkundleni zokuxhumana ethi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Bindi, esebenzelana lomunye wabasekeli bakamongameli webandla leli, umnumzana Welshman Ncube, yibo abavimba abavela kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bancintise kobulawayo. Sixoxe loSibindi ukuze sizwe ukuthi uthini ngalolu daba.
Ye imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala ngami ku social media ukuthi u Prof Welshman Ncube esebenza mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngama councilor noma MP eqinisele ngathi ngiqalise ukubala ngasendanzeni kwakumhla ngiyakhumbula ngibalinde kwakumhla ka 1 April ngaziyo ukuthi akuthi ukuthi kanye namhla i full day ngakuthani ngakuthanda indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sakho nje bakuyi full stay sokuthi baphambanise nje abantu. Le mbiko yimbiko engamanga. Kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukuba nabagcwalise ungananzelela, senginanzelela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho. Uzathola futhi bona abantu abathonjalo. Singasola abantu sithi abantu banje, abantu besishoneni banje, abantu bakhona abalithwana abakukhuluma ukhonoko. Kuyakuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle. So injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wolfman Ncube, lami bangcolise labantu, abantu abaningi-ningi. Ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu. And bayakwazi ngoba lo bandlulo phakathi kwabantu. Isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye. Bona sebekholisa ukuphila kuleyo environment. Esingakutsho ukuthi nje kuZulu hayi abantu bakukhuluma kodwa ke abantu bazibonela okwenzakalayo. Awudingi ukuthi uzobacasele kakhulu, abantu bazabona hayi leli liqiniso leli ngamanga. Abantu bakhangela okwenzakalayo. So ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hayi mina ngowami vela kulindalisi ngaphandle kwengubo lokwana ngizilayela sibili ngichelisile ngoba ngisazi ukuthi hayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoze kuba sendawo.
Kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na, ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo, abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo. Ukubona njani wena khona lokho?
Ngizakhuluma kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo esibona lisiba lama councillors lama MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC. Siyabona besiba lenhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uZulu ukuthi abuye azokhetha kumbazonominatha, kumbazoqamba. Mana senzoluba lazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama councillors, abantu abafisa ukuthi babe ngama member of parliament, abafisa ukuthi babe ngosenator, abafisa izibangela kuma PR aba omama lama youth abantu ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebo kambe kube indawo ezilutshwane ezimbili ezindathu okuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukuba nababhamayo indlela okwenziwa ngayo. Kodwa ke lolu hlelo nxa lulandele ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhlobo esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-part structures nama-part structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo bele abantu babafunayo bele factionalism yabo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
ELiZimbabwe izolo ligqibe ilanga lokunanza ukuthola kwalo uzibuse ngomnyaka ka-1980 ngomcimbi lapho abahlabeleli abalodumo abathokozise abantu eMount Darwin ntambama. Iningi labasekeli bebandla leZANU-PF litshele iStudio 7 ukuthi kuningi leZimbabwe eselikufezile selokhe lathola uzibuse kodwa amanye amabandla ezombusazwe ayakuphika lokhu esithi abantu bayahlupheka ngenxa yokuwa komnotho welizwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka ilunga lebandla leZANU-PF yena obesemkhosini weIndependence Day celebrations eNyamandlovu lapho okuqutshwe umkhosi weMatabeleland North.
Amabandla aphikisayo okumele sibekwazi ukuthi wona ebunjwa abunjelwa ukuphikisa akula lapha abazavuma khona into enzwa yi-ruling party ngoba bona ngokwabo ngabaphikisayo bengekela ukuphikisa abazuze bekwazi ukubusa lapho ngakhonokho mina ngiyabazwisise ngiyabaunderstand. Nxa sikhangele abantu bakhululekile lapha eZimbabwe sikhangele eminye imithetho eyayiphambanisa nge-old regime seyatshintshwa ku-new dispensation. Kathesi akusela izinto okuthiwa ngophosa ayipha sezakhitshwa abantu bale freedom of worship bale freedom of association abantu bale freedom of gathering abantu bayavunyelwa ukubuthana bayavunyelwa ukukhankasa ngezombangazwe bayavunyelwa ukubana benze esantando elizweni elikhulekileyo. Okuyalwa nguhulumende yikuthi sithathe okuvela kwamanye amazwe sikwenze kube ngumthetho eZimbabwe thina sibuswe ngamanye amazwe thina sisithi sesizibusa. Lokho yikho okulethwa ngamabandla aphikisayo ngamabandla asetshenziswa ngamanye amazwe balalela khonokho nxa amanye amazwe engathi hayi okunja kulunganga labo sebesupporta khonokho. So asoze sikulalele asoze sibalandele likhululekile ngempela ilizwe leZimbabwe nxa sokuyisikhathi esokuthi abantu bayachaya umbe bayahlukuluzwa lapho sebavumile ukuthi bekhulume. Kodwa ubaba umnankagwa uthi no to violence, no to human rights abuses, uthi asihlaleni kuhle ngokuthula singabantu abeZimbabwe. So lokhu okusokubolekwa ngama opposition parties bethatha okuvela kuma western countries sithi hatch umoya wona low ngesikhathi sokuthokozelela ukuzibusa asikufuni sithi hatch phansi lakho asibeni nomoya okuyaka nxa befuna ukuwina abawine ngezinye indlela ayikhona ukucamba amanga.
Ubukhona yini emkhosini wokunazaleli langa njalo ungathini ngalo kuyini okumqoka okukhulunyiweyo lo ngakutsho la uzibonela khona ukuthi eZimbabwe selakufeza selokhe lathatha uzibuzi?
Yebo mbengikhona ku-Independence Celebration ngihambe enyama endlovu under iMguza district lapho iMatabeleland North yonke ibibuthene ithokoza ngelanga le-Independence. Angizake mbone ukujabula okunje untanga bebekholisa befundiswa ngelanga leli ngokuqakatheka kwelanga ubaba uRichard Moyo Honorable Minister of State and Devolution for Mat North Province nguye ka kade emele His Excellency the President of Zimbabwe ubaba uMnangagwa usinike imessage yomongameli owelizwe sifika lapha esikhona okwakhathesi umongameli uphinde njalo wathi hathi uzivuse wethu kasoze ebe nguzivuse opheleleyo nxa singela othwa yisingisi economic independence.
Alo ke ngumnumzana Khudakwashe Munsaka ilunga lebandla lezanu PF obeqoqa icingweni lo Sithande Mkhile Mhlanga we Studio 7 esenyameni Ndlovu. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulowesilisa uganyulwe ngehloka yizigebengu zamthathela impahla yakhe esizinda kobulawayo. Amapholisa athi uMishek Mashanda ophila ngokuthengisa ezitaladeni wehle emchoveni ntambama ngomvulo wahlaselwa wathathelwa impahla yakhe ebalisa amahewu kade wathengisa ifoni imali engamadola ayi $35 lewatchi. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende kasoze yavumele ukuthi abantwana besikolo bafundiswe ngokuthandana kwaba yibulili bunye i-homosexuality ngesilungu ezikolo. Leli phephandaba lithi isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro uthi kulezinye inhlanganiso zaphetheya eziphathisa abaswelayo ezifuna ukungenisa izifundo ngudlu ezokuthandana kwabalobubilili bunye ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibona, sanibona Studio 7 ninjani? Yabingelela insizwa yabanzi le elubani Bobhoat Mavikaneni Village, insizwa yakwaNcube, igama uNkosi Nosincube. Mina ngithi laba abafowethu abasesindebeleni ma ungathi u-celebrate independence kwamanje sisegangeni siyahlupheka, sibizwa ngamagama ayikho into esiyi-celebrate, ayikho indoda independence kithi abethwakazi. So asizameni sikhiphele zanu le esikhundleni bafowethu.
Bakwe Studio 7 linjani? Hayi, dina siyaphila. Sizikhuzele indoda leyi ethi singathuka abantu. Oqala omunye mbana, anti oqala ugogo wabo umagalela mafa lo sikwasuthi uhlala othukiwe emarab. Umqondisi moyo upresident wethu lo uyazufe ndoda loke upresident wethu. Asitshintshi futhi asitshiki, sivoteli thina umuntu wempumala, abasekele thina. Basekele straight umlama umzwile xhanxathu limo, hayi wena ungakhuluma kulo msobho bekwazozoxhanxathu limo. Siyakuza la sithi kele into yakho le, akukho minyaka emngaki siyaze sikutshela ukuthi ungathinta umqondisi, uthinta amaNdebele wonke kuyabona khona usesiserious.
Okay ma Studio 7, sibonge kakhulu ba sakazi bonke nje esizwa bekhuluma besisakazela izindaba nakodwa engakwaziwa kithi kube iqiniso zilelikhunya khona yonke nalo into enathi. Hayi noma ukuthi wasikhuluma zethu kabi ngoba mbona nje abantu befaka izane kakhulu kukhumbe ziqondana noma ukuthi Studio 7 ayikhethi hlangothi, but njengoba lelizwe lifilele nje kutho ukuthi umuthi wezane ukupha abantu imali besuthi namalithi lakhuluma laphana dalibe kuzama amagama abo la abantu lanzinhle bayazikhona ukuwabiza iplaza yasidlaphisa amasiyabisa iqhizo lo hayikavi. So lapha kulokunzima ukukhona la uzafaka Independence Day izinto zinje, so yini kono uyabuza hamba kuphi siya ku Independence uma kula mgwaqo akula lutho olukhona. Suke Plumtree lapha ePlumtree siya kuhamba 1.5 hours, sihambe 5 hours indlela sala sihambisa umufi. So into zele zizima zele zezikhulunywa kona ngenxa yabantu abadlaboda nje ezweni bakithi. Akula umuntu ongahluphekiyo kwaba kuyavalwa nje izibakiriyit ukuthini ubuye la uyabheda uthi yena ye amazwe apheshe yabona siqhuba kade dazwaye bekhuluma usunjalo usuthi imali zabantu zezintshontshwayo umalume wabo uyabanika upresident uyabona uyabheda kona lo upresident lo ekhuluma istori zakhe ezingazwakaliyo ethi kafuna umsindo ngoba sowabulala abantu abaningi. Ngithi kabe ezoqolisa ematebeleni ndilihlukane nedoti le alokuyikhuluma kaqolisa abantu antikwayezwa nguye ukhona uyaphila kwami umgabo wafa yena wasala ngithi kaqolisa abantu vele lokuzeni yonke yayikhitshwa ngu-am layer azomgabo ayikhipha le ngiyabonga
ake sibonge ake sibonge ake sibonge studio 7 sibonge indaba ezimnandi nesithumelele zona hawu siyazizwa zimnandi ngeindependence hawu kuhle kakhulu esikushoyo sithi hayi abakwenzile izano from 8 kuzofika namhlanje hayi kuningi abakwenzile impela ngokutshontsha hayi batshontshe kakhulu nokubulala abantu hayi khona abakwenzile impela okuningi hayi lapho baqinisile mina besithi bakwenzile hayi bakwenzile khona kungayisiki ukuthi thina siyakujabulela lokho ngoba abantu bagcwele umhlaba wonke akukho lapho kungenamuntu weZimbabwe enesesize sithathwa njengamaphepha aphephukayo ngendaba ezano so ke ngithi hayi ngokutshontsha impela ilizwe balibulela abelungu babengcono kakhulu kunabo noma besisho besithi hayi bafake ikhiwe ukuthi hayi America ingakwanisi ukwenza lokho ekwenzayo kodwa hayi bona hayi nakuko kusijabulisayo siyabonga kuleyo ndawo ngu-JD
hayi siyayizwa into abayitshoyo sibonga indaba ezimnandi nesithulela zona Studio 7 siyabonga 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 sisaphinda njalo sikhala ngakho ukuthi hayi njengoba bethu kuningi abakwenzayo hayi baqinisile ngokutshontsha mpela bayenza okuningi ngokutshontsha kuyini abakwenzile abantu bayahlupheka bagcwele amazwe wonke kuyini abakwenzile akunamgwaqo
Studio 7 njani litshona njani badala hayi thina siyatshona and okhuluma ngosana ngolobusana into emangalisayo kwelakithi eZimbabwe gawule laboJoseph Chuma labomalaki kuyazi ukuthi kuyamangalisa kakhulu ngento abayikhuluma ngeZimbabwe ukuthi uhulumende kuningi akwenzile eZimbabwe ngizibuza ukuthi bona abantu ba-right kahle sibili engqondweni zabo sibili and ngakwi ukuthi iqiniso amanga ngaya aphumelelisa ngaeZimbabwe kasikhali ngokuhlupheka ngamanga abakhulumayo abantu bona ngoba angazi ukuthi shwa ukuthi emlonyeni nabo kumnandi ukuhlala bekhuluma amanga kodwa abantu behlupheka kanjani into yokuqala sibomele bayibheke ogawule bonke labo Joseph Chuma labo Malaki Nkomo ukuthi elizweni lakithi indlela zinjani uhanjwa kizo yena umnanga kwayihambile waya komaduna le ubebona indlela ziright kumbe kuthethe olukhobda wagada wahamba emoyeni wazohlalela khona ngale avoka kodwa engabhekanga ukuthi izindlela zinjani loba dikhangela umumo khona lokuntu umumo enjani abantu beyabasupporta umbuso kamnanga kamnabanga mangalisa kana enye into kuhle kakhulu ukuthi umuntu akhulume iqiniso kana uma umuntu utshela iqiniso uyazinuka amakhwapho yalungisa ngeke ukuthi umnanga kwawonakala ngokuthi abantu bonke abangaphanswa kakulo leqiniso bamkhulumela entweni yamanga njalo kasoze waphinda wafwalunga futhi umnanga angayelo lokho ebusilizwe laseZimbabwe ngamanga ayiwona abamkhomenta ngayo elizweni lakithi yikho kusuka kusekusifulalela izindlela enkulu kakhulu uma abantu bazama ukuthi bazilungise kulokho nyabo angakhulumi kakhulu
Studio 7 njani bulisa njalo ngophinda ngizokhuluma ngendaba ekababa uNdibale mina ngabe abantu abaseZimbabwe ngabe abakhulumi langoNdibale ngoba uNdibale aso opposition efanayo lekaMalema uMalema i-EFF ekwazokuchallenger i-ANC ngobugangi bayo mayitshontsha uthole ukuthi upresident uzekhutshwa esikhundleni because of uMalema besima ngeqiniso kodwa le kaNdibale le ekhothayo isikhothamade seZANU-PF ngoba uNdibale uyabonisa ukuthi vele uyisikhothamade seZANU-PF ayikho into oyiphikisayo eyenziwa eZANU-PF noma imbi obonayo ukuthi akuyena i-challenge wayenza nje ngoba vele wayelandela i-FF into ongayaziyo phongulandela nje uphuhlukela nje akulanto yaziyo uNdibale okwamanje usolana labo Britain ukuthi uhlele Britain ungasola njani umuzwe enye indoda ukuthi awukho right ukuthi uhlele kuwo uhlale eminyaka leminyaka kuwo sidla kuwo ubona ukuthi kungakwani komuntu khonoko
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 Kweze Melika, umongameli Joe Biden wethule imininingwane yemithelo yakhe ayibhadale nyakenye eveza uba uhole imali ezinkulungwane ezedlula ibhiliyoni elilodwa $580,000 ngomnyaka odluleyo. Ukwethula imininingwane le kwehlukene lokwenziwa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump yena owala ukwethula eyakhe emphakathini ukuthi wayehola malini njalo lokuthi wabhadala imithelo eyimalini. Lokhu ngokunye okungasetshenziswa nxa umongameli Biden lo Trump bengadibana kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngumbuza ukuthi phakathi kwababili laba yena ubona engubani ozanqoba.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala e-nominee ye-Democratic Party. Uzawina because uvele ifakwe khona phana ngama-Democrats kafakwa ngama-Republicans. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi ezi ama-Republicans abazilethayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump laba bangaze bawine. Bachiyene ngapi lo Trump akula. Bafanani bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo abazifisayo izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi uTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama Republicans ona lawa amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo DeSantis kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo Pence ababevele bezenza. So nezo zokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasose bakuvotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukusebenzisa. Kodwa mbona ukuthi amaRepublican amaDemocrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi ngenxa ye-age. Hayi mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Washington State khonapha kwele Melika.
I'm gonna get it.
John vuli gate ayi tina sesilivala igate ngoba isikhathi sesiphelile. Igama nguChris Gande yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.